sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 3 kuNcwabakazi 2022. Igama ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-Triple C umnumzana Nelson Chamisa uthi idola leZimbabwe kumele libekwe eceleni kusetshenziswe elemelika ngokugcweleyo ukuze kube lobuvelo kwezenotho. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulezida ezibhidliza umnotho weZimbabwe kodwa uthi azisoze ziphumelele. Izizalwane zakwele South Africa zitshengisele enkantolo namuhla zisithi uhulumende kumele axotshe izizalwane zakwamanye amazwe zona ezithi zidala amacala. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Iphephandaba leNewsday lithi intatheli zindaba zalo ezimbili uWisdom Mzungairi ongumhleli kanye loDesmond Chingarande babotshiwe ngamapholisa eHarare namuhla. Ndawonye legqwetha lenkampani le uTatenda Chikora besetheswa icala lokwephula umthetho osanda kubunjwa owe-Data Protection Act. Abathathu laba babikwa badinda udaba olwaluphambana lomthetho olwalumayelana ngokudonselana kwabaphethe amangcwaba eGlen Forest Memorial Park. Igqwetha labo umnumzana Jeremiah Bhamu utshele iStudio 7 ukuthi abathathu laba baphange bakhululelwa ezandleni zakhe. Umkhokheli webandla le-Triple C umnumzana Nelson Chamisa uthi idola leZimbabwe kumele libekwe eceleni ku setshenziswe elemelika ngokugcweleyo eZimbabwe ukuze kube lobuvelo kwezenotho. Eloba enkundleni yeTwitter namuhla uChamisa uthe ukukhwela kweinflation siya ku 257% kuveza sobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukuphatha kuhle umnotho. Uthe kumele izisebenzi zikahulumende zibhadalwe imali esukela ku-$540 kusiya phezulu, kanti njalo uthe kumele kuguqulwe okunengi okuphathelane lomnotho ukuze kumiswe ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto. Wengeze wathi ezombusazwe lezokhetho lazo kumele ziguqulwe ukuze kungabi lokudonselana phezu kwempumela yokhetho luka-2023. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-Triple C umnumzana Gift Ostalosi Siziva ogcizelele amazwi kaChamisa.
Kufanele ukubana silungise indaba yomkhonomi, silungise indaba yokubana elizweni kube le mali ethengayo. Nalo silungise indaba yemsebenzi lokunye okunene. Esikukhulumayo ukubana ke kufanele ukuthi sibuyele ekuqaleni silungise obathi wona ngama-microeconomic fundamentals. Silungise indaba ye-confidence on the economy. Yinto yokuqala ekukhulunywa ngumongameli u-Advocate Nelson Chamisa. Esibili ukubana sinxa sivela khona kulungisisa indaba ye-confidence, siphendukise i-US dollar is official currency. Ubani isetshenziswe elizweni leyinye ke i-multiple currency basket yelamarandi lamanye ke depending ngezindawo. Then ke bese siya phambili ngokubana siqalisele ke ekubhadaleni izisebenzi salary above above datum line. Imali le ikhona, imali le yimali etshontshwayo externalizwayo, imali esetshiswa ngomthuli benza ama-quasi fiscal activities outside parliamentary approval. imali le njalo ikhona ke kuma minerals yakuma diamonds into efunakalayo ngama priorities fanele ama sibu 7 sibabisele kuma lesa siyibhadala thina saku genu siqalisele konapho ke ukunegotiate siyaphambi hayikhona ukupa abantu imali engathengiyo hayikhona ukupa abantu imali ebanzi kwepover data mlaye
lithi lina izisebenzi kazengezelelwe iholo kodwa uhulumende uthi kayikho leyo mali nanku phela sezike zakhalala umsebenzi kaneng kodwa akula lutho olwenzakalayo kwenziweni pho
kuyavesi kubana sebehlulekile umhlaba wonke jikelele xa uhulumende evumbana sehlulekile fanele kuphiwa abanye abakukwanisayo ngenxa yokubana uhulumende angezakethi asikwanisi ngenxa yokuthi kukhona okufanele kulungiswe ukubana kube le mali elizweni silungise ukubana ke umnotho wethu usebenzele ilizwe silungise indaba yokubana ama-industry evulwe lakho konke ukwenzela ukuthi i-government ithole itax ikwanise ukubhadala abantu silungise indaba ye-corruption silungise indaba yama-illicit financial flows so ekugcineni kwakho konke yikho uhulumende sithi kala imali uzame ukuthi kakwanise
Uthamisa ukhala njalo ngokuthi kukhona okumqoka okumele kuguqulwe phambilini kokhetho kodwa sesike sezwa uMongameli Emmerson Mnangagwa sithi yonke inguquko edingakalayo seyenziwa kuyini eliza kwenza ukubona ukuthi elikufunayo liyakufeza
kufaya into yokuqala ukubana abantu bevota ngenxa yokubanelizweni leli kulento ehambayo kubana abantu uvota kakuncedi kuyinto engasoqiniso ekhunywa yi-ZANU PF nxa yokuthi abafuni ukuthi abantu bevota kubana kube lohulumente omutsha uhulumente omutsha engangena ehluleke thina njengesizukulwane zezimbabwe silelungelo lokubana sithi xa selehlulekile yikho kuyenza ukhetho every 5 years kubana sitshintsheke uhulumente ngoba kula hulumente ongahlala forever
Umnomzana Gift Ostalo sisiziba ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRIPC. Sixoxe njalo lelunga leZANU PF umnomzana Joseph Chuma yena othi uThamisa labanye bakhe yibo ababangela ukudilika komnotho.
Indaba e-inflation asiyondaba e-chart nasodwa lapha njengelizwe leZimbabwe. Ichaya indawo zonke ngiyakwazi ivile khona ngapha elikhona e-America i-inflation eliyitholayo alikaze libone isikhathi eside ngenxa yezenzakalo ezenzakalayo. Well lapha thina eZimbabwe kuyaziwa ukuthi kona ezinye iy'mbangela ze-inflation oba liqele yikhonoko okwenziwa ngabomo ngabanye abangani bakhe uThamisa abathi khona bona bodwa namavidiyo angibona akhona abathi khona they will make sure that our economy will scream. So nxa besithi they will make sure that the economy will scream sesikubona-ke khonoko sokuphumela ngendaba ze-inflation ilokhu ikhwela. So lapho okukhona kuona siyabe simcela uba uThamisa ubana kakhulu labangani bakhe bake beyekele ukubana bebelokhu bebesqueeze i-economy bebesenza ubana thina sigcine sehlule kuphefumula lapha kwelakithi.
Nxa sesikhangela udaba lokusetshenziswa kwedola lemelika kuphela esingathi yi-full dollarization bakhona osomabhizimusi esesikhulume labo abavumelana loThamisa abathi idola leZimbabwe kalilahlelwe kachana kusebenze i-US dollar lemali zakwamanye amazwe esifana leyakwele South Africa wena njengosomabhizimusi uvumelana labo yini la
mina ngibona ngathi umuntu ocabanga njalo ngumuntu nje oyabe efuna ukuvumela ukuphelelwa sinemzekelo semningi khangela even omakhelwane bethu eZambia laphana noma ikwata yabo yayishibhede kangakanani abazange beyilahlele kathana kodwa basebenza layo ngabo besebenzayo lezimali koba kahle sikhuma kanje so ikwata njengoba uzwile seliqinile ukudlula even yona i-South African rand ngokwayo ngoba lelokuze sebenzelana kuhle kwabantu bamabhizinisi kwaba le-production ezwayo okwakuqinisa-ke imali yakhona ngayo thina lapho osomabhizinisi nxa sinokukhuluma ngokufuna ukuvuselela asikhulumeni ngokuthi kona sivuselele umkhonomo wethu ngokuthi kona si-increase i-production so that lama-export anjani akhule esiya phezulu nako futhi siyakubona kwenzakele e-Russia ngale bathi sebesithi bafake i-Russia under sanctions simbonile uputin esithi right wonke umuntu ofuna ukuthenga igasi yakhe ngale sokuzamele athenge ngemali yakhe eyakhona ngale kwele-Russia and sikubonile khona kwantu kwenzeni kuqinise imali naleyana eyabo
umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe ulolwazi lokuthi kulezitha ezibhidliza umnotho weZimbabwe kodwa uthi kazisoze ziphumelele. Ubekhuluma namuhla emathuneni eHeroes Acre eHarare lapho bekubekwa khona umnumzana Benjamin Mabenge obhubhe kunsukwana ezedluleyo wanikezwa inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero. Ukuze sihlaziye amazwi kaMnangagwa sixoxele umnumzana Chinga Dube ilunga ledale lePolitbureau yeZANU-PF yena othi wasebenza lo mufi owayekuviyo lezandla yena ekuZipra kusukela bevela empini.
Hayi, ijahela khona empini enjalo izwa ukuthi wasebenza kuhle kakhulu. Mina ngimazi uswela ngo-1980 sesibuyile sekuhlangene njengoba yena wayekuzandla nayingapha kuZipra. So sabonana ekuqaliseni kuka-1980 sesihlangana amabutho ezandla nawezipra. So hayi sasebenza kuhle sibili sonke iminyaka le esasebenza sonke.
Lithini ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uhulumende uzalungisa umnotho welizwe ukwenzela ukuthi afike kumgwazo wakhe owe-Vision 2030 kulungiswe umnotho welizwe? Ubona lokho kusenzakala njengoba sibonine ngelikhala ngokuthi kulukhuni elizweni?
Njengoba etshilo nje ngeke ngiphikise lokho akutshiloyo. Sinabona ngakho. Angithi sikhona sonke u-1930 awuyafika manje, kodwa thina abanye sesikhulile phela saba nenhlanhla ukuthi siyefika khonapho, you see. Kodwa-ke labo abakhona bazakhona ukuthi into le ayithembisileyo iyenzakele yini, kumbe uzamile ukuthi afinyelele ukuyenza.
Ye, kodwa ungathini ngesimo somnotho welizwe sikhuluma kanje? Intengo yempahla iyakhuphuka, abantu bathi abaholi umholo othe xaxa. Ungathi uhulumende lo uyehluleka yini ukuvuselela umnotho welizwe?
Angithi awazi ukuthi lami ukuhulumende. Manje-ke uma ngiyaqalisa ukukhuluma sengisola khonapho, kulendlela lapho engahlala khona ngimsola uhulumende. Kodwa nokodwa hhayi ukukhuluma kubakethi ukuthi uhulumende lo uyehluleka, ngoba lami ukutho ukuthi ngiyehlulekela kuphela. So akula muntu osithethisayo. Yino kumele ndisitshele ukuthi hhayi lapha liyehluleka, khangela kuwe lokhu kwawa lokho. Ayisimo kumele ukhulume lokho yini abakhangileyo.
Ye, sesikhangela ngodaba lwamaqhawe lolo olwenhlonipho yobuqhawe. Abaningi bathi ngabe lo mufi uKhonti Mhlanga laye ngabe wenziwe waba liqhawe.
Hayi, ngake ngakhe ngitsho lutho ngoba ingasingeni entertainment board yiyo e-applyele nge-direct ngale. Azange sizwe thina nge-application yakhona ukuthi ihambe njani. Ngizwe nje sokuthiwa unikwe i-state assisted funeral, kodwa ukuthi uyaphela khonapho kumbe njengoba abanye besithi ucelelwa leyo kubiza phidi constitue, angikwazi. Sizakuzwa ngakho-ke. Ngizingathi kuthiwa bakhona sebe-aphilile i-sports and recreation ukuthi-ke bacele isixoxo esingaphezulu. So sizakuzwa ngakho ukuthi kuyagcina ngani.
Umnumzana Chinga Dube ulilunga ledale lePolitbureau yeZANU-PF. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Abathengisa impahla ezehlukeneyo esitaladeni bathi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngenxa yokukhuphuka kwentengo yokuzithenga kanye lokusilela kwemali ebantwini. Unkosazana Jacqueline Ndlovu, umkhokheli wenhlanganiso emela abazisebenzayo eBulawayo Vendors and Traders Association, uthi phezu kwalokho babhekane lezinye ingxaki eziningi. Uthi bahlezi bekhulumisana lengatsha zikahulumende kanye lekhansili yakoBulawayo bedinga isisombululo. Asizweni exoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sikhangele ukuthi khathesi sesisebenzisa imali zakwamanye amazwe, kodwa ke bese sikhangela ukuthi abantu abaningi imali bayithola iluphi uhlobo, kumbe bathola imali in which currency. Abantu esibathengiselayo thina as vendors ngama-low income earners, abaningi bakhona ngabathola imali yabo iluluhlu lolu esilubiza sithi yi-RTGS. Then abalutshwane-ke sebengathola yona le esingathi yi-US dollar or i-forex. Ningakhangela nje when we're looking at market trends, everyone has become a vendor. Akusafanani lakudala ukuthi you would sell and really make meaningful money out of your trade. Wonke umuntu usestrateni, wonke umuntu uzama ukuphila, wonke umuntu ugijimisa ukuthi athole kokhane okulutshwane. Ungananzelela, most of us now sesisonke sikuvending.
Intengo yempahla-ke nxa liwoda kumbe lithengisa ebantwini kuyatholakala yini inzuzo?
Ngizakubisela emuva ngiye esikhathini se-COVID. Ngesikhathi se-COVID izinto zazizilutshwane in the market. Esasikuwoda kwakukulutshwane, idemand yayi-high. You could charge, wakwanisa ukucharge ngendlela ofuna ngayo. Unlike now when everyone is doing the same thing, akusafanani. Inzuzo usufaka nje enlutshwane ukwenzela ukuthi nje kube yi-hand to mouth, hand to mouth. Yiyo indlela abantu abazithengiselayo esingama-vendors asebephila ngayo.
Siyake sibone inhlanganiso yakho lezinye ile mhlangano lohulumende kanye lekhansili yakoBulawayo lamanye ama-stakeholders. Kuyini kathesi elikhuluma ngakho okungenza ukuthi umsebenzi wenu ube ngcono?
Singakhanyela ubudlelwane kade silabo le-City Council emveni. Bekuyibudlelwane begundwane lomangoyi. Sihlala nje singabantu abagijimisanayo. Kodwa ke sasekubona ukuthi kufanele sibe lelizwe elilodwa njengabantu abasebenza bakusector yena le informal trading and informal vending. Sasesiphuma lo mqondo okwenza ukuthiwa yi-informal sector working group. Yikho lapha esenza khona ama-engagements lo City Council ngenhlelo eziphathelane lathi. Lolu hlelo siyalithabela kakhulu ngoba ke lwenza ukuthi lokuhlela kuka City Council sibe phakathi kwakho. We really notice what they have done so that we can be meaningful stakeholders within the City Council and the development of our city. Kule hlelo eziningi kakhulu esilazo silwa kuBulawayo City Council esilugijimisa kakhulu ngelokuthi abantu batholelwe indawo zokuthengisela ezisemthethweni. uBulawayo uthi they want to decongest the city center. Thina sasesicela njengenhlanganiso lezi ezimele abazithengiselayo ukuthi kabasiphe izindawo ezisemthethweni ezokuthengisela. Hayi, inkulumo zakhona ziyahamba njalo ziyathabisa. Bese ngikhanyela-ke kathesi lobudlelwano esilabo le-ministry sibambe kakhulu i-cluster ye-small businesses ukuthi singama-SMEs. Imihlangano esiyihlalayo kumbe sihlala lo resident minister kumbe laye uminister ngokwakhe ile izithelo esizithelile. Ngoba ngesikhathi esikuso kathesi kuyadingakala ukuthi sibe yingxenye yokuhlela kwahulumende. Sikhangele le-NDS 1 eyiyo egijinyiswa nguhulumende. Kuqakathekile ukuthi lathi sibe lawo lulwazi njalo sisebenze konke esikusebenzayo kuqondiswe yimithetho kahulumende. Bese sibonga lama-stakeholders wonke esisebenza labo. Kunengi esikuhlelayo okungasithuthukisa lamuhla nothi kusasa, kodwa okukhulu kakhulu sibonga i-communication that we are getting from either city council or the ministry.
Unkosazana Jacqueline Ndlovu, ngumkhokheli wenhlanganiso emela abazisebenzayo kobulawayo, iBulawayo Vendors and Traders Association. Kulife Talk Diaspora Forum namuhla sikhangela okwenziwa ngabamaqembu akhuthaza ukuxotshwa kwabokuza kwele South Africa ngoba besithi yibo abadala amacala kulelo lizwe. Amaqembu abatshotshozela ukuthi abantu bokuza baxotshwe kwele South Africa labamabandla ezombusazwe kulelo lizwe batshengisele lamhlanje besithi uhulumende kumele axotshe zonke izizalwane zakwamanye amazwe eziselizweni lelo ngaphandle komthetho. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lesi sehlakalo sokudlengulwa kwabesifazana bakwele South Africa abayisiyagalombili sesilethe ukuthukuthela kakhulu elizweni jikelele, saphinda saletha ukwesaba okukhulu kwabesifazane abanenge. Owesifazane weZimbabwe uNkosazana Magugu Khumalo, okhokhela inhlanganiso yeGugground Genocide Survivors for Justice, uthi sekusesabisa ukuhamba emigwaqweni njengoba lesi kungayisiso sehlakalo sakuqala sokudlengulwa kwabesifazana okuhlwaqisa inwele.
Sesesaba nokuphuma emakhaya ethu sihamba nje esitradeni ngoba sesaba ukuthi uzohlangana nomdlenguli. Sinabantwana, abantwana bamantombazana. Impilo zabo nje zisengcupheni, isafety yabo ayikho guaranteed. Unokholwa nokuthemba ukuthi amaphoyisa azobabopha laba bantu nje lebabaphi izijeziso ezinkulu kakhulu ngoba umdlenguli akabheki nokuthi umuntu uvelaphi.
Umunye wesifazane weZimbabwe uNkosikazi Mesimvundla uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende aluthathele amanyathelo udaba lokudlungulwa kwabesifazane kwele South Africa ngoba akusekho wesifazane ophephileyo.
It's high time wonke umuntu okumele sibambane khona, singakhangela ukuthi ungumhlobo bani, singakhangela ukuthi ubuya kuphi, sithathe ubuzwe siwubeke eceleni, sibambaneni against this crime, silwisane lobugebengu obukhona ngoba ihlasimulisa umzimba kakhulu into eyenzakeleyo.
Isizalo seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi sekuyisikhathi sokuthi abesilisa bahlale phansi bakhuzane ngoba kungathi ukudlengula lokhu sekwedlulise amalawulo. Umongameli Cyril Ramaphosa laye uveze into ukuthelwe enkulu ngalesi senzo, wathi ufuna bonke abenze lokhu bebanjiwe baphoselwe ejele.
Mayulu mafowethu asihlonipheni abantu bomama besifazane ngoba kuyinzala abantu. Umuntu angathi ma eseswele okokwenza empilweni engadlaleli ebantwini besimama. Siyacela mpela ukuthi kuzalwe mpela ezindlela zokuthi kusitotshwe laba bantu abakwenza.
Umphathintambo ogatsha lomapholisa uMnumzana Bhekicele uthi amapholisa asexwayisisa ngalolu daba ikakhulu ngoba kukhanya abadlwenguli laba ngotyeketya abasebenza kule migodi kanti ucatshangelwa ukuthi izalwane zaseLesotho. Uthi basalonda njalo ukuthi yindaba kwabesifazane laba abane babo bengadlwengulanga kuleli qula nokuthi yindaba besilisa abayisiyagalolunye abebelingisa kulo mdlalo bekwizizalwane zakwale Nigeria. Uthe sekubotshwe abesilisa abedlula amachumi ayisithupha 60 ngalolu daba, kanti abathathu bakhona bayingxenye yokudlwengula lokhu. Ngokwesibalo samapholisa, ulabesifazane abedlula izinkulungwane ezilichumi 10,818 abadlwengulweyo kwele South Africa kunyanga ezintathu zokuqala komnyaka. Ngenyanga esifanayo elizweni lonke kubulewe abantu abedlula izinkulungwane zesithupha 6083, kanti abaphose bafike inkulungwane 898 kulelo nani abesifazane. Numero 7, Johannesburg, South Africa, ngingithuso Khumalo.
Abantu bakobulawayo bathi ukubhubha kukamnumzana Konti Mhlanga yikulahlekelwa kwelizwe leZimbabwe jikelele hatshi abomdeni kuphela. Kubika uGena Gumede Saidi.
Umhlanga obedume ngegama lokuthi Konti ubesaziwa hatshi eZimbabwe kuphela kodwa la kwamanye amazwe omhlaba ngomsebenzi wakhe kakhulu kwezemidlalo yamasiko eyokulingisa ukulwela amalungelo abantu lokunye ikakhulu encedisa abasakhulayo ukuthi bengagcini bechitha isikhathi beganga ngenxa yokuswela imisebenzi. Intatheli izindaba elodumo uLennox Mhlanga ngomunye owasebenza loConti okwesikhathi eside. Yena ke uchasisa ukusebenza akwenza lomuyi.
UConti Mdlala Mhlanga baqala ukuba mazi kusungulwa amakhosi theater arts. Ngaleso sikhathi ngangisasebenza part-time Montrose Studios ZBC ngingowupresenter. Sahlanganiswa ngumqeqeshi omkhulu owayekhona pho ezBC uThula Dlamini. Sisebenza sonke sizama ukuthi sibone indlela zokuthi singa expose njani ama talent yabatsha. Saqala iprogram okwakuthiwa Showcase, which was a talent program ku-TV. Showcase leyo yadlala siwile kwesikhathi eside. Kusuka lapho asasebenza kakhulu ema-projects amaningi.
Uzwe lithini moyo intatheli izindaba eyake yasebenza umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC?
Udaba lokuswelakala kukaConti Mhlanga kungizwise ubuhlungu kakhulu. UConti ngiqale ukusebenzisana laye ngo-1990 koBulawayo, mina ngise-ZTV yena esemakhosi Theatre Productions. Kodwa ube ngumuntu obese kule minyaka emine ngisazi ngaye ngomsebenzi wakhe we-martial arts and later on ama-theatre production. Ngisebenze laye kuma-productions ambalwa kusukela ku-drama eyayithiwa nguKalabane kanye Lost Teacher, then le talent show eyayithiwa nguShowcase eyayenzelwa eTownship Square, iTownship Square isanda kuvulwa. Ube ngumuntu ololwazi olujulileyo kuma-arts and le mikhuba yesintwini ethiwa i-culture. Ngithi lala ngokuthula malume, silahlekelwe ngempela.
Amazwi kazwe asekelwe ngunkosikazi Sarah Mpofu owaziwa kakhulu kwezemidlalo yokulingisa estejini le yamafilimu, odume ngokulingisa kumdlalo owake waba nodumo owawuphansi kwesihloko esithi Makorokoza ebizwa ngokuthi Tashi emdlalweni lo.
Mahlabe Zulu, alwehlanga lungehlile, bathi isitsha esihle asidlele, kodwa lesi sidlelile, kambe kunini sichuphakiso. Mina uMhlanga uConti igimi besibizana sebele. Mina igama lami ngingu Sarah Mpofu, usaziwa ngoTash, uqhude manikiniki weZimbabwe Actors Equity. UMhlanga ngihlangane laye ngesikhathi kusungulwa uhlelo lomdlalo uMakorokoza.
Siyabonga Gena Gumede, siziphethe ngebezihamba phambili. Umholi webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi idola leZimbabwe kumele libekwe eceleni kusetshenziswe elemelika ngokugcweleyo ukuze kuvuselelwe umnotho. Umongameli Mnangagwa uthi kulezitha ezibhidliza umnotho weZimbabwe kodwa uthi kazisoze ziphumelele. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.